Into ekhathaza kakhulu lapha eZimbabwe ukuthi indaba ye-corruption le asonto abantu ababusa bayithatha singakuthi ngesilungu seriously. Into esibona ngani kufuze kube lomsebenzi omningi ukuthi ufuze kwenziwe ukuthi indaba le ye-corruption iphele elizweni leZimbabwe. Ngokubona kwethu okwamanje into ezenzakalayo ukuthi akula commitment esingathi commitment ngesilungu evela kuhulumende yokuthi iqedele udaba lolu lwe-corruption.
Ikomishini ekhangelane lokulwisana lobuhuquluzi yona iZimbabwe Anti-Corruption Commission ngeke lithi yenza umsebenzi eyawukhethelwayo na?
Uduko ngale commission yafakwa sibili iParliament yeZimbabwe. Kodwa uma unanzelela ikakhulu nxa ukhangelela ekusebenzeni kwayo, zikhona ingwalo ezifundisa ukuthi inhlanganiso isebenze njani. Kodwa okusuke kwenzakale ukuthi ayenzi umsebenzi wayo ngendlela okufuze ithi iyenze ngayo, ngoba uyathola ukuthi laba abombusazi abacina sebeginela futhi ekusebenzeni kwale commission. Ekugcineni uthole ukuthi le commission akusela msebenzi eyenziwayo, ngoba kwesinye isikhathi uyathola ukuthi nxa izama ukuthi icubungule ukuthi kwenzakalani ngendaba ze-corruption, yiyo ecina isiba enkingeni, ngoba uhulumende ugcina esithi bona yibo abale njongo enye embi kubanye abantu ngendaba ze-corruption. So kulokhu kusenzakala asuze sibone i-corruption iphela eZimbabwe. Into esibona isenzakala ukuthi laba isikhathi ama-politicians laba abambangazwe laba yibo bagcina sebengenela ekusebenzini i-commission le cine ingasenzanga umsebenzi. Sekuyinto ekhanya ngani abambangazwe laba ama-politicians abasezikhundleni yibo abagcina sebevalela ukuthi yenzele umsebenzi, bezama ukuzivikela endabeni ze-corruption.